ngithande iyafa inkanu icela ungibambe icela ungithinde icela ungithande iyafa inkanu icela ungibambe icela ungithinde icela ungithande iyafa inkanu icela ungibambe icela ungithinde icela ungithande iyafa inkanu.
Ngicela ungithande, ngiyafa inkanuko.